Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 kuMpalakazi 2024 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nanxa ubesekhulile seleminyakeni yekhulu, ukwedlula kwalo wayengumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo-70s ukuncedisa ukuletha ukuthula.
Umhlaba wonke ukhalela umdeni wayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo.
Umunye wabantu wenza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uKhatha. So umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho.
Abalandela ezombusazwe bathi uKhatha wayeyindoda emadodeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe omhlaba labezombusazwe eMelika sebeqale ukuthumela amazwi enduduzo kulandela ukutshona kwayengumongameli weMelika uMnumzana Jimmy Carter obhubhe izolo eseneminyaka yokuzalwa elikhulu. Mongameli Joe Biden lomkakhe unkosikazi Joe Biden bathe amazwe omhlaba alahlekelwe kakhulu ngumkhokheli woqotho obezinikele kuphathiseni uzulu. Osanda kukhethwa ukuba ngomongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe uKhatha wahlangana lobunzima ngesikhathi engena embusweni kodwa wenza konke okwakusemandleni akhe ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
UJimmy Carter came into power impi eZimbabwe thina kithi laphana zisitsha. 77-78 laphana engena. It's significant ngoba uJimmy Carter iZimbabwe he prioritized it. He was overt about ekhuluma sibili and the reasons that he said ukuthi iZimbabwe was important to him ngoba he was surprised ukuthi after a civil war for 100 years he said ukuthi amakhiwa continued to mistreat abantu abamnyama lapha. And he regretted ukuthi azange angene ku civil rights movement, and so he had that guilt factor ukuthi ngoba uhulumende kaKhatha wangena ngama human rights lama socialist policies.
Kudaba leZimbabwe wangenela kangakanani ekuletheni inkululeko?
Wahlala phansi lama guerrilla forces onkomo labo mkazi, whereas ama-previous administration ayengani a-resistant i-administration ka-Ford. UKhatha wa-prioritizer and yena with u-Andrew Young labana. U-Andrew Young we-envoy yakhe, I think. I-Lancaster House talks was the product of efforts at Jimmy Carter. In Africa as a whole, he was a friend to Africa, unlike amanye ama administration. Even lalapha ayengani kulandela American policy, he was much more magnanimous.
Mnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe eMelika, ubesecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Selokhu sikudaba olufanayo, abantu eZimbabwe bakhala labeMelika ukulandela ukubhubha kwayengumongameli uJimmy Carter. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Abalandela lokhu bancuma konke lokhu okwethulwa yiCarter Center. Omunye wabo umnumzana Evidlela Ncube, ingcwethu kwezombusazwe.
Lanxa ubesekhulile seleminyakeni yekhulu, ukwedlula kwalo wayengumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo-70s ukuncedisa ukuletha ukuthula. Waze waletha ukuthula uphakathi kwe-Israyeli leGibhithe. Wasebenzela amalungelo abantu, wayenza ukuthi umbuso weMelika ukhangele kakhulu amalungelo abantu emhlabeni hayi ezenotho kuphela.
Kuya phambili uNcube ekhuluma ngemsebenzi kaCarter esephumile esihlalweni sokuba ngumongameli weMelika.
Lanxa esephumile esihlalweni ngokuba wahlala itheme yodwa nje, wasebenzisa inhlanganiso yakhe ebizwa kuthiwa yiCarter Center ukugijima umhlaba wonke jikelele ekhuthaza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu kube lokuthula emhlabeni. Wagcina ethola iNobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe emalungelweni abantu lokuthula lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke ungumuntu oza abantu abaningi abathandezwa ukuthula namalungelo abantu abazamswela kakhulu.
Umnumzana Greta Svanda incwadi wezombusazwe uthi uCarter wancedisa ukuthi eliZimbabwe lithole uzibuse.
IseseyiRhodesia onguyena ngomunye wabantu wenza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uCarter. So umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho, simbonile futhi njengomuntu omdala ukuthi khona ungenile futhi wabakhona ukuthi apromote i-peace ku-Africa yonke, apromote i-peace kumhlaba wonke jikelele.
Ilunga lebandla lezabo umnumzana Mathews Fanda uthi unquma imisebenzi yemihle kaCarter.
UJimmy Carter wase-America, indoda eyayiyindoda emadodeni eyayiswazi ukubana ihlanganise abantu ukubana umhlaba wonke abantu bangaxabani, abantu bazwisisane njengabantu basemhlabeni, bengahlali besilwa bebholombana kuhlala kuyizimpi. Ngakho ke ngaleyo ndoda sikhala sonkeni lemuli yakhe labase-America ukubana hayi indoda isitshile, kuhambile indoda ndoda emadodeni.
Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF uthi uCarter wayeyindoda njalo wayethiyene lezi inkokheli zeMelika.
Sayazi bevele beyincoma beyibiza yona u-Sunday school teacher, umbalisi wezenkolo. Wakuthatha khona kwana wakufaka ekubuseni kwakhe eAmerica. I-presidency yakhe ibigcwele inkulumo zokuthula, inkulumo zokwakha, inkulumo zokudlelana, okuyinto eyayenza wagcina ethola ke isiqeqesho Nobel Prize ye-peace. Sesibonile abanye ababuyileyo, abanye baze baphiwa amabizo kodwa ngamawomongazi abavele bethanda udlwangudlwangu, bethanda ukwenza lokwana esithi ngesikhiwa yi-bullying. Azange sikubone ubaba uJimmy Carter.
I-Carter Center iqhubekela phambili ihlolisisa ukhetho emazweni atshiyeneyo njalo lokulwisana lemikhuhlane efana le Guinea worm. Ngimelethule 7 ngobulawayo, igama lami nguJesus Banda.
Intatheli zindaba ye-VOA uKane Parabau yaloba okuningi ngempilo kaCarter engumongameli njalo kanye langesikhathi esesuke embusweni lapho esebenza gadalala kwezempilakahle emhlabeni wonke jikelele lokuthi kube labohulumende bakaZulu. Owayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo ubesele minyaka yokuzalwa elikhulu 100. Intatheli zindaba ye-VOA Kane Farabau waloba okuningi ngempilo kaCarter engumongameli kanye langesikhathi esesukile embusweni lapho ayesebenza gadalala kwezempilakahle emhlabeni wonke jikelele kanye lekubunjweni kwabohulumende bentando kaZulu. UJimmy Carter wathi engena embusweni mhla ka-20 Zibandlela ngomnyaka ka-1977 wethembisa ukubumba uhulumende omuhle njengoZulu weMelika.
There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake.
Akula obunye ubuhle obungedlula usuku lolu lapho siqala khona ukulungisa uhulumende okhululekileyo okhuthaza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Waqhubekela phambili esebenzela ukuthuthukisa amazwe omhlaba laloba esephumile embusweni njengoba waba e-White House okwesikhatshana. Wathola isicoco se-Nobel Peace Prize njalo wakhokhela inhlanganiso ezimeleyo e-Carter Center eyayikhuthaza ukuthula, ukulwisana lemikhuhlane kanye lokunika abantu ithemba lakusasa.
I look upon the Carter Center work as an extension of what I try to do as president.
Ngibona iCarter Center ingxenye yalokho engangizama ukwenza ngingumongameli.
UCarter wangena kwezombusazwe ngesikhathi kule mikhankaso yababelwela ilungelo loluntu ngama-1960s. Waba kudalela ephalamende eGeorgia engakavotelwa ngomnyaka ka-1971 ukuba ngumphathi wesabelo lesi.
I say to you quite frankly that the time for racial Discrimination is over.
Engilitshela khona ukuthi isikhathi sobandlululo sesiphelile.
Ukhatha owayengaziwa kangaka kwezembusazwe elizweni lonke eMelika wagcina esesiba lodumo okwenza waba ngumongameli ngomnyaka ka-1976 kulandela ukunqoba kwakhe uGerald Ford owebandla lama-Republicans.
There had been four wars between Arabs and Israelis in the previous 25 years with the Egyptians and the leadership supported by the Soviet Union. They were the only country that could really challenge Israel militarily.
Nathi ngisiba ngumongameli kwakwaba lempi phakathi kwama-Arabs lama-Israels eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edlulayo. AmaGibhithe ayesekelwa ngaleso sikhathi ngele-Soviet Union. Kwakuyilo lodwa ilizwe lalimelana lebutho le-Israel.
Kodwa kwaba le ngoqhuko ngomnyaka ka-1979 ukuze kube lo mvukela we-Islamic Revolution kwele-Iran okwenza umbuso wakhe ukhangelelwe phansi. Ababetshengisela kulelo lizwe abohlobo lwamashite bangenqula usha owayesekelwa ngelemelika owabalekwa elizweni leli. Ababetshengisela bangena ngenkani esigodleni semelika eTehran bathumba izizalwane zemelika ezingamachuma isithupha lasithupha 66 kwathatha isikhathi eside kuba kukhululwe abalitshumi lantathu 13 kuphela. Ngomabasa ngomnyaka ka-1980 uKhatha wavumela ukuba ibutho leMelika lihlenge abathunjiweyo. Lokhu kwehlula njalo kwabulawa ababekubutho abeMelika abayisitshiyangalombili. Wathwala nzima uKhatha ekhaya ukuguguteka komnotho kanye lokuncipha kwamathuba emisebenzi kwenza ukuba umnotho welizwe udonse nzima okwazondisa abantu abaningi okwadala ukuba anqotshwe nguRonald Reagan owayemele ibandla leRepublican Party kukhetho lukamongameli. Mhlaka 20 zibandlela ngomnyaka ka-1981 uReagan engena embusweni ele-Iran lakhulela ababethunjiwe. UKhatha owayenqotshiwe njalo emadolonzima wabuyela esigabeni sakhe ePlains lapho asungula khona uhlelo lokuba le ndawo yokulondoloza imbali i-Presidential Library.
I envisioned to be a tiny thing where I would have an office and some nice buildings in Atlanta.
Nangibona engani kuza kuba into encane lapho engangiza kuba le ofisi kanye le ndawo enhle edolobheni le-Atlanta.
Kodwa akuzange kube njalo yaba lesisindo okokuthi iCarter Center yaba hlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho emazweni athiyeneyo njalo yaphinda yaba ngumlamlankunzi kudaba lokusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear. I-Carter Center kuze kube namhlanje ikhuthaza amazwe ukuba alwisane le mikhuhlane etshiyeneyo emazweni athuthukayo izama ngamandla onke ukuba kunqotshwe umkhuhlane we-guinea worm.
There's only been one disease in the history of humankind ever eradicated, and that was smallpox. More than 30 years ago. So guinea worm is going to soon be the second disease in history to be wiped off the face of the earth.
Kulo mkhuhlane odwa eminyakeni engamachumi amathathu edluleyo owaphela du i-smallpox sifuna ukuba le guinea worm layo iphele emhlabeni wonke.
Imisebenzi kaKhatha yenza ukuba afike e-Oslo kwele-Norway ngomnyaka ka-2002 lapho aphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize.
When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center. So I would be perfectly satisfied to have a legacy based on peace and human rights. I mean, who would?
Nathi ngithola isicoco se-Nobel Peace Prize kwakuyimsebenzi ye-Carter Center. Ngakho-ke ngiyajabula ukuba ngizakwaziwa ngemsebenzi wokukhuthaza ukuthula lokulwela ilungelo loluntu. Kambe ukhona onyekwa ukuthakazelela lokhu.
UKhatha ophile waze wafika iminyaka elikhulu wake wahlaselwa umkhuhlane wemvukuzane yekhanda ngomnyaka ka-2015. Ungaphili kahle kwenza ukuba ahlale emzini wakhe ePlains njalo wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi eside engangeni emphakathini ngolwezi ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi kungcwatshwa umkakhe uRosalynn.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ele-South Korea lisesililweni sokufa kwabantu abafika phose amakhulu amabili 179 abatshabalale engozini yokuwa kwendizamtshina ye-Jeju Air ewele eMuwan International Airport. isiphatha amandla ezibona ngokuphapha kwendizamtshina zitshela abezindaba abe-Associated Press ukuba sezihlolisisa ukuba kwendizamtshina le ethe yaphela du ibithwele abantu abedlula kancane ikhulu lamathuma esishiyangalombili 181 kuphephe ababili kuphela engozini le. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amapholisa kwele Kenya namuhla aphosele abatshengisela emigwaqweni eNairobi intuthu ehitshayo. Abatshengiselayo bathi uhulumende uthumba abaphikisayo nsuku zonke njalo uvalela abanye babo isikhathi eside entolongweni ye-remand prison bengathoniswa amacala ababhekane lawo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezempilakahle namuhla sihlaziya udaba lwamafutha asetshenziswa ngabantu abalejwabu elimhlophe okumele bewasebenzise ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani yezimplants ngeviki ephelileyo inike abalejwabu elimhlophe amafutha okugcoba abavikela kumkhuhlane wemvukuzane ibambisane lenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation. Inkampani yezimplants yathumeza amafutha la isithi kabenelisanga ukuzenika abawasebenzisayo. Umkhokheli wenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation, unkosikazi Sharon Gumbi, uthakazelela okwenziwa izimplants emva amatshe aligugu eZimbabwe.
Mina, our theme of the year was prevention is better than cure. Lokhu kufanana nomuthi, kumbe ngithi lamaphilisi, kumbe ngithi aweBP, we cannot do without this. Thina abantu abaphila ne-albinism, we just cannot do without this. It's just our life. Abanjenge zimplats, I want to say thank you kakhulu ngibonga izimplats. It has been so kind to us, besinikeza amafutha throughout the year. Kumbe the years until now. Anje sokukudala libuya lapha abanye vele, belibuya lapha lithwela amafutha. So izimplats have been giving us this. Without any dollar, we don't pay for this. They donate, they give us.
Ugumbi uthi ayadula amafutha la.
Amafutha lawa arranger between $10 kusiya phezulu. Arranger between $10 kusiya fika kubo 40 engxenye. Depending on ESPF phakathi kwegabha lona lelo ukuthi ESPF enganani. Ingaba ngu-SPF 10, kumbe no-SPF 30, kumbe no-SPF 50, kumbe no-SPF 15. Kuya ngokuthi ESPF phakathi kwegabha lelo inganani. Yikho okunye okukhonsidayo ukuze bawadurise. So akatholakali lula. It's rare ukuthi wathole HP la wakho.
Unkosikazi nokuthula Mpunzi olengane elijwabu elimhlophe ohlala esigodini ngomunye wabathole amafutha abawanikwe yizimplants.
Singazi njalo mbakala khona amagogoro sesingawathola ukuthi nxa esesikolo abone kuhle.
Osakhulayo uLodwin Rimire ofunda ekolishini le-University of Zimbabwe njalo elesicoco se-Mr. Albinism Zimbabwe usanda kusungula umkhankaso wokudingela abalejwabu elimhlophe amafutha la athi aluncedo kakhulu ebantwini abanjengaye. Uthi kwezinye izabelo eZimbabwe imbodlela eyodwa yamafutha la ibiza $20 eMelika i-$20. Odokotela bathi akuqakatheke kakhulu amafutha la. Udokotela Mafio Siamchembu, Provincial Health Director wakoBulawayo, uthi bonke abalejabuleli kumele besebenzise amafutha la ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane.
So abantu abangama-albino or abantu abalebala abalayo leyo melanin. Ngakho ilanga liyangena lilimaze ijwabu labo, babe sengozini yemvukuzane yejwabu, imvukuzane eyohlobo lwe-basal cell carcinoma lolwe squamous cell carcinoma. Yikho abantu abalebala kumele begcobe amafutha okuza ukuzivikela kule ultraviolet light
Inhlanganiso ebona ngezimpila kahle eWorld Health Organization ithi kulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 19.977 million abanesimo lesi emhlabeni wonke jikelele. Uphenyo olwenziwa uhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 9,747 abanejwabu elimhlophe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili inki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi bakhangelele umnyaka ka-2025 ngethemba elitsha. Bathi mhlawumbe kungaba lenguquko empilweni zabo, ikakhulu kumathuba afana lemisebenzi kanye lamabhizimusi. Intelezi ndaba Studio 7, umqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcwele.
Kube lenguquko kwezombusazwe bengakhandelwanga ngabantu abaningi lonyaka, abagoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bethukile abanye ngoba bebengelaqiniso yokusasa yabo kulandela ukungena embusweni kwahulumende omutsha. Kodwa ngemva kokuba uhulumende omutsha ukhokhelwa ngumongameli Duma Boko etshengise ukuthi kasoke ahlukuluza abokuza, kulethemba elihle kwabeZimbabwe ngesikhathi bengena kumnyaka ka-2025. Umnumzana Agri Moyo okubhizimusi lokulima uthi ukungena kukahulumende omutsha kubafake isibindi bengabantu beZimbabwe.
U-2025 usipha ithemba lokuthi ukuhlala kwabantu beZimbabwe eBotswana kungahluka kule minye iminyaka. Khona nje kuya kusehluka ngokubana ithemba likhona. Singakhangela sibuyele emuva kumongameli ophumileyo. Waphuma mgcike ethi abantu beZimbabwe kabavunyelwe ukuthi bangene eBotswana bengasebenzisa ngama-passport, basebenzise izithupha.
Umoyo uthi noma nje bekuleyo sifiso sokuthi abasebenza emsebenzi ezindlini kanti emapulazini labo benanzwe ngephansi kweholo le-minimum wage elibekwe nguhulumende, kuyathembisa ukuthi kusasa ingcono kwele Botswana.
Lokusipha ithemba ukuthi umongameli ongenileyo uqhuba phambili amalungelo abantu, ukuthi abantu abaphathe ngendlela bazuze imfanelo. Kungakho ke ngaleso sizathu kwenza sibe lethemba ngoba ukuba ngomela amalungelo abantu kwakhe engumongameli uza kufuqa ukuthi okunengi kwangikhona ukwenziwe.
Ibandla likaBoko elambulela for Democratic Change laba lokuqala unqoba elalibusa leBotswana Democratic Party selokhu leBotswana lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi okwenzakala ngemva kokhetho lukaMfumfu kunika iningi ithemba lokuzithuthukisa.
Kulokuthula ever since kusiba lama-elections ngo-October kuwona lo umnyaka. Kulokuthula nje kutshengiselela ukuthi hayi lathi silokuthula sikhangelele nje ukubona umnyaka omutsha ozasiphathela okuningi njengesifiso sikahulumende weBotswana okuthi uzasilungisela amaphepha kulabo abangala maphepha okuhle.
Kule ntsha eyaphuma kweZimbabwe layo siyadinga ukuziphilisa emazweni afana leBotswana. Omunye wabo ngu-Athwele Mamvula ohlala eHabron yena othi ukhangelele ukuthi uvule ngamathuba kwezamabhizimusi kanye lezemsebenzi.
What you are expecting is to get more opportunities, more better opportunities.
Noma kwelinye ilizwe engikukhangeleleyo ngingomutsha ophila phandle kwelizwe ukuthi ngithole umsebenzi obhadala imali engconywana, njalo ngikwanise lokuthi mbe lo ibhizimusi eceleni ukuze ngenelise ukugcina abazali ekhaya.
umnumzana Fortune phakathi ongusomabhizimusi eGabron uthi bakhangele ukuthi kuvuleke kumathuba amabhizimusi ngemva kokubhekana lobunzima kumabhizimusi lonyaka.
Esikhangele ukuthi impilo mhlawumbe izoba ngcono kakhulu kulalo kathi yikho khona ngenxa kahulumende omutsha osengenile. Sikhangele ukuthi mhlawumbe ama-business opportunities engathuthuka abe maningi.
Uphakathi uthi ithemba ngo-2025 ukuthi uBoko uzagcwalisa izithembiso zakhe zokuthi abeZimbabwe bathole amaphepha okusebenza lokuhlala eBotswana.
Njalo futhi sikhangelele le ndaba yokuthi umongameli njengoba ke washo ngaphambilini ukuthi uzaba yenza isiqinekiso sokuthi laba angekho elizweni ngokusemthethweni uzabenza bathole imfanelo zokubana babe selizweni. Lokho kuzakwenza ukuthi mhlawumbe le economy iposteke ngoba kusho ukuthi at the end of the day bazakwanisa ukuthi babhadale i-tax baphinde labo ama-business abo abe legalized.
Noma nje uBoko wathembisa ukunikeza abeZimbabwe amaphepha akafaka ngensuku zokuthi lokhu uzafezwa nini, kulokukhathazeka kwele Botswana ukuthi leli nyathelo lilakho ukubona sebelola imisebenzi labo kuza. UBoko yena uthi kuqakathekile ukuze kwaziwe ukuthi abeZimbabwe batholakala kuphi uma bedala amacala, njalo ukuba khona kwabo kuyaphathisa ukuthuthukisa umnotho weBotswana. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yena ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sisebenza eStudio 7. Bakithi lapha ngomunye wabalimi sike sikhalazo esikhulu kuhulumende. Uhulumende kasinika ngenhlanyelo, uhulumende kasinika ngefertilizer, ingqolo yethu sifakile kasibhadalanga. Sathi manje silima njani singenamali, singenanhlanyelo, singenafertilizer. Siyacela ukuthi uhulumende kasinike imali yethu ngoba kuthi wena uthekala mali ityesi isebenzisa. So kasinike yethu yena leyo ngqolo yesilimo esingafelwa ngabantwana. Izulu liyana, okuthiwa amanzi kakho edama, amanzi asekhona kwizulu liyana. Sicela imali yethu siyiphiwe ngoba kathesi sesisebenza sisebenze sibhadale ngomnyaka olandelayo kokuphela. Siyancenga.
Salibonani, salibonani basakazi bakaStudio 7 okhulumayo ngumfoko amatibula obuye esiganda. Kambe into leyo yenzakala esiganda kusuka from January up to December. Abantu babulawa njengenkukhu. Khuluma nje leli vili uselandi ikhefa lekushisimusa. Kojongwe ngale kulaba bafana abagwaziweyo batshona. Kodwa amapholisa silawo. Yisimanga engilaso futhi kanti shuwa isiganda sale saba lomthelela bani. Amapolisa akhona, inkinga yamapolisa asesiganda banathi imali zabafana labo abangotheletha. Kambe nxa kuyaba lezidumbu ezifika 30 ngokugwazana, amasotha awekho yini ukuthi igovernment ilandelele indawo leya? Iye amasotha ezisebenzela laphana ngoba amapolisa abasebenzisa imidizo abantu bafa mahlayana njengenkukhu. Likubona njani kodwa?
Studio 7 ngiyabingelela ninjani basakazi bethu, ngithemba nidlekazi Christmas. Sifisela ukuthi uNkulunkulu aligcine ningene futhi kumnyaka ozayo. Nami ngibingelele abantu abalandelayo lapha, ngibingelele usisi wami uJangu nomzukulu wami uT, nosisi wami uNajiniya kuhlabataba, nomalume wami eBambazi uNachi. Ngithi nibe ne-new year kahle, bonibingelelayo nguRichard Dube Bango eBambazi eChilukutu. Ngithi nibe ningene kahle eminyakeni ozayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono ya. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk. Namhlanje sixoxa ngemisebenzi kamoyi uJimmy Carter owayengumongameli wakwele Melika obhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Ngeke tukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlaba wonke ukhalela umdeni owayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo. Abalandela ezombusazwe bathi uKhatha wayeyindoda emadodeni njalo bemkhumbula ngemisebenzi yakhe egoqela ukukhuthaza inkululeko eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.